umasipala kalandelanga umthetho ekudilizeni lezi zindlu ngoba i-constitution yeZimbabwe ikubeka egcekeni ukuthi nxa umasipala kunomuntu osebenzise umhlaba kumbe wayathi lapho kungavumela khona kumele ahambe ayedinga i-outa yi-court order ukuze adilize lezi zindlu. Lokhu umasipala kakukwenzanga, njalo kumele kube le-alternative ukuthi baye abantu bekhitshwa lapha bakhitshwa baya ngaphi. Lokhu kakulandelanga. So thina njengenhlanganiso sithi umasipala wenze ongeke emthethweni. Khathesi sikhuluma nje kuneemoli ezifika 100 families ezihlala phandle, ezihlala egcekeni kulamalanga adlulileyo, ebelala egcekeni, belala phandle kule mkhuhlane eminingi, kulamasela, kule nto eziningi ezingabawela.
Kansila Moyo, ziyalisola kakhulu inhlanganiso zezakhamizi ezigoqela i-CRA ekababa umlilo ngokudiliza izindlu lezi, lithini ngalokho?
Okokuqala abantu okufuzeka kuzwisise ukuthi khona abantu laba abadilizela izindlu baba bevele bephiwe mbani, baphiwa ikansili yini, baphiwa ngohulumende yini, kumbe umuntu wapho ngusuka eGweru, wasuka eNkayi, wasuka eMtare, wabuya wathi vuyani lapha abantu bagijima. Abantu bonaba balezincwadi ezavela kukansili ezithi madoda lingayakheli khonapho, indawo zonezo azivunyelwa. Nabayana ama-land barons sebebatshela ukuthi khona lingakulandeli lokho, liyaswela indawo zokuhlala. Yebo, sokwenzakele khonokho okwenzakaleyo. Thina sesithi alright, indawo ezingajawajeshiwa mkabuko, indawo ezingabahari south, indawo ezingabo-epwets khona ebudiriro njengoba kade seliyakhile sesiyaregulariza thina njengekansili. Ayisuwo mlandu wenu abantu abarongo ngama-land barons, lina selidubeke kakhulu. So yikho sesilungisela amaphepha ukuthi sihlale kuhle. Lezi izindlu zethu zibegcekezayo, izindlu eziphansi kwamapayipi eziphansi kwamagesi, izindlu ezihamba phezulu kwe-sewer system, izindlu ezihamba phezulu kwamapayipi amanzi, asisoze sikuvumele khonokho. Abantu laba baye babe bebeyakha thina siwabona, but sabatshela amapholisa nawo ayakwazi, sabatshela ukuthi abantu laba bayenza into engekho emthethweni. Bathi hayi, thina khonokho lanje asisoze sikukwalise ngoba kule-politics phakathi.
Uyakhuluma lapha uKansila Mlilo, uyamvikela umasipala, uthi abantu baphambanisile ngoba nanku bebehlezi phezu kwamapayipi amanzi.
Thina siyasebenzisana lo masipala endaweni eziningi, njalo kasifuni ukuthi umhlaba kamasipala uphongeuthatha nje okungasemthethweni, ngoba umhlaba lapho kuthatha ngokusemthethweni kunento eziningi ezivukayo. Ngakubi la maphayipi amatsha amahle awamanzi, ngakubi la ma-services amphiwe abantu khonapho. So thina njengenhlanganiso siyakhuthaza ukuthi umasipala kumbe abantu bahlale lapho okuvunyelwe khona, kwenza ukuthi umasipala akwanise ukubanika ama-services. Kodwa umasipala wayengaphi laba bantu sebele minyaka behlale ezindlini lezi? Ube ngaphi umasipala abantu laba beyakha befake i-foundation indlu ize ine? Ithi indlu simile umasipala besebuya afike adili kwizindlu, ama-land barons la akhunyayo ngakabusha. So okumele ahlukumezwe ukuba ngulowo muntu yini, ngoba ubathola ukuthi ama-councillors amanye la akhunyayo ngabanye bangikhona bangama-land barons. Izisebenzi zikamasipala zikhona futhi khonapho, ngoba lamhlanje sihambile sayenza umhlangano ne-chairman wecala abanye abaninginingi, bathola ukuthi kunababizwa amaningi akhulunywayo ezisebenzi zekhansili, kunababizwa amaningi akhuluma ama-councillors amanye adla imali zabantu. Yebo, siyavuma kule politics, yebo siyakwazi okwenzakala elizweni, kodwa futhi umasipala kumele ngabe wathatha amaqhinga okuthi alungise lelo daba.
Ama-land barons akhulunywayo kanye labo lama-councilla lawa abethatha izimali zabantu, Councillor Moyo, lenzani ngawo?
Ama-land barons la ayaziwa mnumzana, and uhulumende uyakwazi labo akanikazi ezanu p f ayakwazi. Aso ma-land barons asuka kwamanye amabandla ngamanga la, mina ngiyakwazi khonokho. Abantu bonaba bathatha indawo okungekho emthethweni, baphunga ukuthi ukansela wendawo leyi ngubani nguzibani, babhala izincwadi anga. Yikho sebefake ikomishini izakuphumisa xa iyikomishini efair, ngoba abantu bonaba ngiyakwazi khona kuvela kulento enjalo abayenzayo, mina ngiyakwazi. Mina ngabe ngabanye abantu ngiyabo, but abantu abathukoyo bonaba ama-land barons la ayaziwa mgqeke hambena babehamba besithi khona vuyani lapha abantu begijima ogomwe kathesi babotshwa. Yebo, i-politics zabo khona le ezamanasikele ezama-fascialism, but waye kuyeza abanyanga useveni kathesi babotshiwe ngale emabhungu. Nxa kuyikuthi amapholisa nohulumende njengoba yena izishilo umzana ukasukwele ukuthi uzababopha, akababophe sibili, ngoba thina sithi khona abantu yebo kade behlezi endaweni engasizo, kodwa kungaba kuhle yini ukuthi khona siyekele abantu behlezi phezulu. kwama pipe yamanzi kungaba kuhle inisekela abantu behlezi kwama pipe eso nje akwaaffect abantu bona abahlezi khona kuza affect abantu bonke abantu bakhona sekhala ukuthi ukona icouncil iyasibhambanisa iyayekelana abantu laba besakha laba abantu besakha umlilo uyakhuluma lapho ukuthi khona i-municipal wayengathi sasikhona sibili but sabanika i-notice ukuthi khona madoda alingayenzi konoko bama ne-politics zabo begoke ama-t-shirt ukuthi akuhlulwa lapha akuqunywa kodwa i-politics i-big politics bayakujenga kusasa lapha sebejengiwe abantu sebekhala futhi
kwegqibe ngamafithane mlilo
hayi thina sithi njengenhlanganiso umunicipala kumele alandele imithetho ngakho ke kuyenhlanganiso sesibhalele izimbabwe human rights commission sisithi ukuthi umunicipala gala lungile lokuphungudeliza izindlu zabantu engahambanga wayekhothi sesibambele lamadoda wethu ezimbabwe leaders human rights likhona ugwalo luzangena ekhothi kusasa lizimisa umunicipala umsebenza kokudiliza kwezindlu zabantu ngaphandle kokuthi athole i-court order njalo kulama-court session abanisiza badinga ukuthi laba abantu abadilizeleyo baninzelane umunicipala ngoba umunicipala kumele alandele imithetho nguye ophambili ngokukhuluma ukuthi umthetho kumele landelwe kodwa awi ngapha aphinde adize izindlu zabantu ngokungekho emthethweni so kulento eziningi ezingahambi kuhle khonapho.